Lamhlanje kwezipathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandlale MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
So we are engaging ama organizations amaningi akulalawa akhangelane ngendaba zama youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama, akhangelane ngendaba ze community, ngoba i-voter registration leyi i-affecta wonke umuntu, kungakhethelekile ukuthi umuntu ngani. So lama organizations lawo la sisebenza nawo ukuthi labo ngapha balungisa bafake i-pressure ngapha lathi sifake i-pressure. Abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedisa ukuthi beyiregister ukuyavota nxa kulabo transport bona lapha.
Ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo nxa sokufika kwabesifazane?
Kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada, ngithi ethe chatile kunjalo isifongo sesitshintsha. Lekuvoters roll kuyabe kulebizo lelane lakudala engakachadi. Nama-organization zawo sabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani liyelungisisa udaba lolu lezeki kambe lezitupha zenu labo-marriage certificate zenu, ngoba kusasa kuzalihlupha kuyathi sesiyakutoni ku-election ngelanga lokuvota besothiwa hhayi ibizo lakho eliseyekuvota zodlalelela ku-ID card akusafanani. Umama yibo abagcine ontanga, akulo omunye umuntu ongakutshela ngokuthi ye namhla abantwana balale bengadlanga, abantwana yeni lo mntwana ngamambisa esikolo, athesa umntwana uhlezi endlini kayenzile ukuthi ukhangele mina lulo bangesele 18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla, ngimthengele zempahla. Udubo lonke olwabontanga ngumama olazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga. Siyakwanisa ukuhamba vaya umama, mama wena ohlala lo mntana lo udubo uyalazi. So umama ngiyosezazama ukukhuluma lo mntanakhe bekosanti umntanakhe uyarejista ukuvota. And kuzaba le ndaba yonaleyo yokuthi ama-district centers akhatshana. Siyakwazi ukuthi yes ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango, but yezikhathini eziningi omama sibe ukuhamba physically asingeke sahamba ama-distances amade. And njalo siyabe silendleko eziningi. Uyabukwazi ukuthi uzasuka ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe uye-register. Ngapho uyabe ucabanga ukuthi abantwana bajibe ngimba zasala loba. And njalo ukuthi abantwana basala besidlala. So mama usezabona ukuthi kangcono ngizidlalele endlini yami ngigcina abantwana bami kulokuthi ona ngihambe imango le emide ngiyarejista ukuvota. Njalo lathi esikwanisa khona sibona ukuthi hhayi nanzi lama-organizations abomama selanti incedise omama laba ngendaba ze-transport.
Kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo, but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kunendawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani. And uzakutshela ukuthi ngifuna ukuthi ngiyeregista ukuvota, ngiyavota ngaphi. Ngenye inkinga ekhona ukuthi even izeki ama-registration centers awo abantu kabakwazi ukuthi angaphi. Akula voter education ekhona ukuthi nxa ufuna ukuregista ukuyavota kumele uhambe endaweni enje, kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu. So akula, there isn't that voter education eningi ebantwini. So ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele information, and lakho okunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo nxa sikhangela ukhetho lonye oludlulileyo ukuthi kulokhu khonono okuthize, abantu babesithi ontanga babesithi kathi vele ngiyavota kuyanceda ngani ukuvota. So nathi ithi esingena khona sithi hayi, ukuvota kunceda ngokuthi uyabulungisa ikusasa lakho. Ukuvota, that's the only weapon you can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi, awuhambanga esikolo, wafika lapha ade ufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi. Khathesi abantu kule ndaba ye-transport, abantu bebabhizi basemalayinini amazuku, umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 HIS emsebenzini, laba balenhlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku. Wena ukuthi ulungisise inkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota. So lathi kunje soft yenza i-voter education,
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Ellen Shirie Tenga, umsekeli kaMabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kuvandla le-MDC Alliance. Ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke.